Olamukela emoyeni ngusithandekile Mhlanga.
Lo nto ungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Izizalwane zeZimbabwe ezilabazali abadabuka emazweni ngomakhelwane ziyatshengisela emahofisini eZEC zisithi kumele ziphiwe njalo elinye ithuba lokubhalisela ukuvota.
Umanyano we-African Union uthi iqula lokuyabona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe lizakhokhelwa ngowake waba ngumongameli weNigeria.
Kuwoza Friday lamhlanje silo mculi odumileyo kwele South Africa kwezomdumo kamasikandi uXolani Langa odume ngelithi Shilisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Izizalwane zeZimbabwe ezilabazali abadabuka emazweni ezedlula inkulungwane zitshengisele namhla emahofisini eZimbabwe Electoral Commission eHarare zisithi kumele ziphiwe njalo elinye ithuba lokubhalisela ukuvota. Isisekelo sombuso esitsha sithi abantu laba kumele baphiwe ithuba lokubhalisa kodwa abatshengiseleyo laba bathi balelwe ukubhalisa ukuze amagama abo afakwe kuluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Bathi batshelwe ukuthi kumele baqale bafunge balahle ilungelo lokuba izizalwane zamazwe abo omdabu okuthatha inyanga ezimbalwa. Abantu laba bebethwele amabhakane alotshe ukuthi bafuna ukuphiwa ithuba lokuvota. Omunye wabantu laba uKimbali Nyatsanga uthi uqunulwe ukuthi iZimbabwe iziphathamandla zeZEC zivale intuba zala ukuthi bangene emahofisini lam. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe. Umnumzana Dumisani Nkomo othi iZANU-PF ibisazi ukuthi iningi lalabo abadabuka emazweni ngomakhelwane bebengasoze bayivotele ngoba leli bandla labaphatha mahlayana.
Ithola ukuthi abantu abaningi abavela eMalawi, uBozambia, amazweni anjalo, abantu ababesebenza eManda, abanye besebenza kuloliwe e-railways, abanye besebenza emapulazini. Ngenxa yokuchapha bezanu bagcina bengasasebenzi abaningi bangikhona, abaningi abangamapensioni bagcina bengasatholi lutho. So ngibona zani iningi labantu bona laba babengasoze beyivotele sibili izanu. Ikodwa kuqakathekile ucebo lezanu ukuthi bebona ukuthi abantu laba bavotile. Ngoba abantu laba iningi langikhona alisasebenzi.
Kungenziwani ukuthi abantu laba bakhanye bevota?
I-constitution esayo khathesi iyavumela abantu ukuthi ba-challenge ezinye izinto ezenqabela amalungelo abo be-approache ama-courts. So manazani balakho ukuthi be-approache ama-courts bezame uku-challenge into naleyo. Of course kulekhi sikaMaria Phiri kodwa Maria Phiri is different ngoba khanyezani uMaria Phiri uyangani urejistile laye. Kodwa manazani labo abanganelisi ukuvota sibili kuliqiniso kutholakala ukuthi kuliqiniso sibili kumele behambe e-court ngoba i-constitution entsha iyavumela khona lokho.
Ya bona labo abavela kwamanye amazwe bengaba lobunenge na okokuthi bekungenza umehluko nxa bonke bengabhalisa bavota?
Baningi sibili kobulawayo singakhala kobulawayo kuleza bhabha sibili ngomatownship agoqela osizinda ochabalala ophumula orobesi nyoka lasherale kule ndawo eziningi ezinjalo kube labo wange kube lamaplazi amaningi njalo lama mines. So ngabantu abaningi sibili abanjalo lezi zalwane zabo lezi zolwane zabo noba i-constitution ekhona kathesi ibanike amalungelo ukuthi bavote abasakwanisanga. So abantu laba baningi sibili.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe.